Siyabonga Marvelous. Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 12 kuMbimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi liqhubeka lichothoza uMongameli Mgabe ngokwala ukukhuluma lentathelo izindaba kwele South Africa eSoweto kwele South Africa ngeviki edluleyo ngesizathu sokuthi omunye walezi ntathelo izindaba ube ngumlungu.
Wenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi simzwisise njalo kubuya kwakha lo mqondo kade ukhona ebantwini vele ukuthi uPresident Mgabe ungalilenkitha bechabo uthandaba ulabantu bakhe abakhethayo ebese sithi babantu kuzwa abanye so bantu kuzwa kusuka kusidonisela emuva njalo ukuthi siqala ukucabanga ngodaba lwegugura wundi.
Kweziphathelane labatsha sixoxa lo Councilor Mlandu Ncube umgcinisihlalo wabatsha kubandla leMDCT wobulawayo ngokuphathelane lokuthola uzivuse eZimbabwe i-independence.
Sovalo abashiya lapho abakusele khona ngokungakhangela bona mhlawumbe ababekufuna abasebekutholile. Sokumele thina sithathe khonapho abashiye khona siqhubekele phambili sibe nozivuse otho ukuthi isisekelo siyalandelwa abantu abasha ba-37.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Iningi lilokhu liqhubeka ngokuchothoza uMongameli Mgabe ngokwala ukukhuluma lentathelo izindaba kwele South Africa eSoweto ngeviki edluleyo ngesizathu sokuthi omunye walezi ntathelo izindaba ube ngumlungu. Uthe phuma eHector Peterson Memorial khonale kwele South Africa, uMongameli Mgabe intathelo izindaba zambuza ukuthi kuyini akubonileyo kanye lakucabangayo, yena wasesithi ubengeke aphendule ngoba engafuni ukubona umuntu omhlophe. Umlungu lo beyintathelo izindaba yomsakazo we-SABC. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda utshele uNtungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi lokhu kuveza uMongameli Mgabe njengomuntu olenkethabe chabi.
Ngibone ngani mina lokhu kuyamangalisa kakhulu nxa sikhangela ukuthi uPresident Mgabe ngumuntu ofanele enze izinto ezihloniphekayo njalo atshengisa ukuthi uyacabanga engakaze akhulume kumbe enze ulutho. Ngibone ngani mina ukuthi akhanye ephumela ngaphandle athi yena akafuna ukukhuluma lo muntu ngoba ungumuntu omhlophe. Wenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi simzwisise njalo kubuya kwakha lo mqondo kade ukhona ebantwini vele ukuthi uPresident Mgabe ungalilenkitha bechabo uthandaba ulabantu bakhe abakhethayo ebese sithi babantu kuzwa abanye so bantu kuzwa kusuka kusidonisela emuva njalo ukuthi siqala ukucabanga ngodaba lwegugura wundi lezinto ezifana lazenza ukuthi ngathi ngelinye ilanga soze simtholeni uPresident Mgabe sithi angifuni umuntu okhulumisa iNdebele lowo kumbe angifuni umuntu okhulumisa iNambia lowo kaphumayele. Mbonani kuzima kakhulu ukuthi umuntu omkhokheli okhokhela abantu abehlukeneyo atholakale ekhuluma ngendlela efana lale. Ngibona lokhu kwaba lo Adolf Hitler akukho omunye umkhokheli owake wazama ukuthi akhulume ngendlela efana lale kungelampi elizweni.
Kumbe yikuluphala njengokucabangela kwabanye.
Ngibona ngani nxa kuyikuluphala udubo esilalo yikuthi phela umuntu nxa eluphala ufana nomuntu ngani usebanjwe ubuthongo. Lanxa ewumana kawumaneli okusegangeni umuntu wangkhona uyabe ekhuluma eqondisisa imicabango yakhe. Abantu abadala asebekhulile bandu ukuthi bakhulume iqiniso njalo abasitshengisa indlela abazwa ngayo ngaphakathi. Kungabe kuyikho khonokho kumbe kungabe kuyikuthi uPresident Mgabe usuke wathatheka nje njengoba kwele South Africa bekusenzakala ama-demonstrations kuthiwa isithombe sikaCecil John Rhodes ngasephuma wasecabanga ukuthi njengoba engena eSouth Africa ufike wangena emdenini lapho kuzondwa khona abelungu nje kuphela kungala indaba lokuthi bazondelwane. Kukanti-ke hhayi kutho ukuthi uyabe ubale kubi umumo lo.
UMnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe sixoxela ecingweni eseBhilithane. Ibandla le-Renewal Team lithi usekelo lwalo elizweni lulokhu luqhayela kusukela amalunga alo esuka kubandla le-MDCT ngomnyaka odluleyo. Kukanti lingamanyana lele-MDC elikhokhelwa uMnumzana Weshman Ncube njengalokho okukhangelelweyo lithi lizadala umahluko elizweni. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele siphathamandla saleli bandla uMnumzana Gift Mabena wayemela iwange West edalele parliamente.
Ibandla elele sikilo ele renewal osakhona sibiza ukuthi parliamentarian ngesilungu sithi thina courage to be different. Sizama ukudala umehluko kumabandla wonke esesiwabonile ukuthi lizwe Zimbabwe. Ngomehluko wakhona ukuthi sithi thina sizama ukuthi sizisele ngokwibandla leli ibandla liku-MDC sizama ukuthi silisele indlela ibandla le-MDC ezilisungulwe ngayo le njongo yalo. Okwakhathesi esikwenzayo lebandla lethu ukuthi siyavota ezigabeni sibamba sifake ama-structure phansi sitshela abantu ukuthi vele imbangela iyadala ukuthi kule nto kuthiwa i-renewal le likhuluma ngayo kuyini esakusolayo. Kukhanya abantu bakwamukela kakhulu sithi babona ukuthi yilo ibandla eselingaba khona libe lomehluko libe lobubeki kulamabandla wonke layo sesidlule kiwo akade khona. Ama-structure abantu babuya ngobuningi babo okokuthi ama-structure into esesakhuma esengikukhangelele ukuthi sengabe izinhlangano emikhulu kuphela kwama-structure lokhu vele abantu babuya ngobuningi. Sizama ukudala umehluko kumabandla wonke esesiwabonile ukuthi lizwe leZimbabwe. Kukhanya abantu bakwamukela kakhulu sithi babona ukuthi yilo ibandla eselingaba khona libe lomehluko libe lobubeki kulamabandla wonke layo sesidlule kiwo. Bathakazelela indlela esikhumisana labo ngayo. Ngasibatshela into abayibonayo labo esemgcekeni ukuthi hhayi lokhu nalokhu nalokhu labakuzise bakukhole. Lokho into esegcekeni emgceke sile ukuthi abantu bakwamukela nxa singaqhuba kunje sili kuhle singabe siphambanisi kule nto ebhambanisekayo hhayi libandla lingahamba le khatshana sili. Thina lokhu ukuthi amalunga edala le-parliament aqothiwe akusiphambanisanga into esiyikhangeleleyo ngoba nxa vele ukwazi ukuthi umuntu olawo lokungabengcele lobudlelwano nalabo abayibabakhulu into ezama ukuthi zikhangele zenzakala ezithi kumele ukuthi kube yinto engenzakala but akuthi disturbi lutho ngoba vele abanye bethu sazele satshelile ukuthi kungaba nalokho kungenzakala kungakafiki. So into ezeyimele lanto beyikhangele zenzakala
lathi lizamanyana le bandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube.
Ngakunanzeleli ibandla kancube vele lilama-structure apheleleyo thina khona sifumba ama-structure kuzenzakala ukuthi ama-structure awethu akancube lawethu khona ezabo hlanganiswa akunje abe ndawonye ngoba kuzabe kuzamele kube ne-congress ezayiye zakhetha ubukhokheli obuzakuma zomelele ibandla elilodwa kwasela kukhokheli ibandla lethu ngako-renewal kwasela kukhokheli bancube. Lokho kudalwa i-congress ezabe liyenziwe ukuthi kukhetha lo kukhokheli lobo kodwa wakhathesi amabandla lethu limile sibamba ama-structures ayo azadala ukuthi kube ma-structures ayiyo azakhetha ubukhokheli kusiya ku-congress.
Incintisana lamanye amabandla baningi abezakini bevela kula amabandla.
Thina okwethu sithandekile faka mgceke ukuthi sithi thina silwisa ibandla lezane phefumele esinembusweni ngwasebeyehluleli ukusibisa. So amabandla wonke aye-opposition asezimbabwe asisa ukukhokhela lezane PF embusweni sikhululekile ukuthi simanyane lawo silwise ukudlangudlango lobukhokheli bezane phefu obukhona lobukhipha. So sithi thina amabandla wonke sibatshela abantu ukuthi thina i-fitiso sedi ukuthi sifuna amabandla aye-opposition party wonke amanyane alwise isitha lesi indawonye. Abantu bawuthakazela kakhulu lokhu bathi yinto vele ababevele bemelele yaphuza ukuthi yenzakale yikho kwenza ukuthi izane PF ihlale ikhona embusweni ngoba amabandla avote amavoti abo asabalele kabathile mgqumo munye.
Kodwa siyananzelela ukuthi iningi belisithi usekelo oluningi lukumnumzana Tsvangirai nxa lingabambananga le-MDCT libona ingani lizaba baningi kakhulu yini?
Abantu bayakhonzisa uTsvangirai uzathi abantu elikhuluma ngabo labo bakhonjiswa batshela ukuthi uTsvangirai yi-candidate engcono yakhipha umgadi. Nxa sesithengisa ikhandidate sesithengisa futhi sisayithengisa ngendlela efana nayo ikhombisa abantu sibathengiswa into eyiyo esemqoka ukuthi okwethula uTsvangirai akhipha umgabe for the past 15 years thina umgabe singamkhipha ngayiphi indlela. Abantu bayazwisisa ngoba sebehlupheke kakhulu sebedinga nje indlela lo muntu ongabakhiphela i-Zanu PF. So abantu bayatshelwa bakhonjiswe sibone 2018 3 years lekhona eseleyo ngiphipha ngaesihle esikhulu ukuthi siyasinika ithuba ukuthi sitshela abantu bazazwisisa into esikhuluma ngayo bakubone sii ngoba khona ukuthi sinabadla abambane kulikhadi elikhulu kakhulu ebantwini wonke eZimbabwe abakuzwisisa into yenento eqakathekile yokuthi yenzakazi. So sithemba ukuthi kuzaba lobubele okuthiwa 2018 lapha phambili.
Lo ngumnumzana Gift Mabena owayemela iHwange West edalele ephalamende njalo esiphathamandla sebandla le-renewal team obekhuluma ecingweni le-studio 7 ese-Victoria Falls. Le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo i-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lo councilor kaward 1 kwaBulawayo umnumzana Mlandu Ncube ngosuku lwe independence. Niyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga, ngiyamukela ibizo lezindaba.
Selisondele ikhefu likazibuse ele independence, ungathi luchoni kuwe lolu suku njengosakhulayo?
Okokuqala, lolu suku liyazikhumbuza nje ukubana kube kwaba lo mbuso kasi, kodwa kathesi akula esingakubamba sithi ukuthi lokhu sakuthola ngokwethu okusenza sithi sikhululekile.
Kungani usitsho njalo Ncube?
Ungakhangela kathesi intsha yonke ihlezi ezindlini kayisebenzi, abanazo imali zokuya esikolweni. Sithe sithatha ilizwe ngo-1980 sathi i-education, imfundo izaba ngeyamahhala, especially le ezinga eliphansi e-primary, kodwa kathesi sizwa kuthiwa sekumele sibhadale imali zemihloliso ka-grade 7. Okutshengisa ukubana from ebunzimeni to ebunzimeni abatsha kabatholanga lutho kule nkululeko, lokho besebugqilini. Ningazi mhlawumbe ababancinyane ngaleso sikhathi ngo-1980 banaba kuzizayo, thina cha akula ngisho.
Kuyini elikukhangeleleyo njengabatsha likhona ukuthakazelela ilanga likazibuse nxa lithela kuthola?
Sinabe sikhangelele ukubana ilizwe leZimbabwe umuntu omutsha elemisebenzi eselelisa ukugcina imuli yakhe. Ungakhangela ababethi besakhula babethi bengasebenza esegcina abazali babo, kathesi angokuzigcina wona. And okwesibili, kakube khona imfundo eneliswa ngulo nalo wonke umuntu eZimbabwe, kumbe unemali kumbe kanamali, kunokuthi imfundo ibe ngeyabale mali.
Njengabatsha Mlandu bani elilawo ndima bani elingayidlala ukubona ukubana into ziyalungisiswa?
Esingakwenza ukuthi ungakhangela bona kathesi abalwela impi, abalwa impi, bakubona kufanele ukubana bayekulwa besike kwelinye. So balwa abathiya lapho abakusele khona, ngoba ungakhangela bona mhlawumbe ababekufuna abasebekutholile. So kumele thina sithathe khonapho abathiye khona, siqhubekele phambili, sibe noZibuse otsho ukuthi isisekelo siyalandelwa. Abantu abatsha batholisa imisebenzi, batholisa amandla kwezomnotho, batholisa ezemfundo, konke nje kukombolozela ukubana nathi ithi abatsha banamhlanje sasizikhululeni from lapho esikhona, njengoba labo bazikhulula from lapho ababekhona.
Ungathi kulokubambana yini phakathi kwabasakhulayo Ncube, liyibona ngalihlo linye na?
Uhlupho ukubambana kukhona kodwa kungaka, kungenxa yokubana bonabo izikwaba ezilutshwane ezisemandleni okuziwo zimana zinike nethi sibone zinika abafana elinye iqula amanzi zokuzi-empower through government programs, abanye sebethiwa phansi. Sokucreat-a ukuzondana nokungathembani phakathi kwalaba ababili.
Abakhethwayo laba ngabanjani?
Kuleli lizwe lakithi eZimbabwe nxa ungasiyo webandla leZANU-PF badela kawusosizana neseZimbabwe ngokufanayo, awuso umuntu omutsha wakuleli lizwe. So yindlela abaphatha ngayo abantu, so yikwesi kuthiwa ukubana bapha bona abeZANU-PF and laba imali zangikhona abazisiwa ukuthi bezincedi, asoze ukuthi umuntu ezincedisa impilo yakhe ende kuphonga ukuba kuyimandla lakho kuyadakwa anale ntambama edibezile, ngoba uyabe senzi lo msebenzi lo umuntu umphathi intambo kahulumende afuna ukubana awenze. Ukuyatshaya abantu, ukuyadisturba, kumbe ukuyahlabela lapho umuntu e-adress. So yindlela yakhona nje esingathi yenzakalayo.
Wena njengokhansila njalo ungosakhulayo nxa usuka ekuseni usiya emsebenzini, yiziphi inhlelo, yiziphi izifiso zabatsha ongathi uyaziqakathekisa ukuba nazigcwaliseke?
Okokuqala, umanisipala wakoBulawayo wayele ongama-arts craft, indawo zokufundisa imisebenzi yezandla. Siyazama ukuthi sikuvuselele ubana siyefundisa khona abantu bakoBulawayo abatsha. Ungakhayela uBulawayo kuthiwa amalokishi amadala, sasiloko kuthiwa i-building briquette, lapho abantu ababesiyafundela khona ukwakha bese besiyakwakha amalokishi bezikhangelelwa yi-council. And okunye okubulele umhlaba ukubana uze umuntu edinga umuntu yomsebenzi ezokuthiwa experience required. Umuntu uphuma esikoleni ephuma esikoleni uyabe sekuthethe nawe uqeqeshe. So kakube ukuthi umuntu oyelelisa umsebenzi athole umsebenzi.
Ungaphosela ukugcina Ncube.
Elokugcina elokuthi abantu beZimbabwe kasiphatheke ngendlela ephakemeyo kwezombusazwe njengolutsha ngoba ilizwe leli ngelethu and impilo yethu ikusasa neyethu ayisiyo laba asebetholeleli lakho abadala. So kasikeni namandla wokuthi siziphathe especially you can only be empowered if ukhona kwezombusazwe. So ngikhuthaza ulutsha ubana lungene liphatheke endabeni zombusazwe lezi ukuze nazo zibe ngene kumaparliament kuma-council langaphilanga.
Hayi siyabonga Ncube bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Nami ngiyabonga.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo councilor ka ward 1 kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilalo.
Love mama Jaivana isithi ngivulele ngilethemba likukholisile uphuma ngapha emsakazweni we studio 7 ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo inengile lokhu lichothoza umangabeli Mgabe ngakwala ukukhuluma lentathe lezindaba kwele South Africa esowethe ngoyifike edluleyo ngesizathu sokuthi omunye walezintathe lezindaba ube ngumlungu. Ibandla le renewal team lithi usekelo lwalo elizweni lolokhu luqhela kusukela amalunga alo esuka kubandla le-MDCT. Hayi ke siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.